Soko isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona lingalivuka njani izulukandaba olamukela umsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 5 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa abopha amagqwetha amabili abemele abebandla le-CCC kade bethunjiwe batshaywa bahlatshwa amajekiseni angaziwayo. Ibandla le-CCC lithi ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa izolo akutsho ukuthi udaba lwempumela yokhetho eliyiphikisayo luphelele khonapho.
Lokho kukhulunywa ngumongameli u-Advocate Nelson Chamisa kuveza sobala kubana eZimbabwe silenkinga yokubana ukhetho luphumiseke umuntu ofunwa ngabantu ongubaba uChamisa, kodwa iveki iphumise umuntu ofunwa yibo ongumnangagwa.
Kambe ukuba khona emkhosini wokugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa kukankosikazi Grace Mugabe lengane zakhe kungakutshengisa ukuxolelana kwababili laba na?
Kutshengisela khona ukuthi kukhona ukuxolelana thize asebakwenzayo, ngoba nxa kukuthi sebesenelisa ukuthi basondelelane ngale ndlela, ngoba njalo umphoko nxa sikhumbula ukuthi umphoko sesambona betshengisela ukubambana, betshengisela ubumbano ngesikhathi sama-campaigns.
Abanye bathi amazwi kamongameli Mnangagwa awethule izolo ngemva kokugcotshwa awathembisi ukwakha.
Ya, okokuqala simenzela mhlophe umongameli ukuthi ubuyani kwelithuba lokuthi abuswe kweminyaka emihlanu. Esikukhangeleleyo ngama-projects amaningi ade wenza eZimbabwe ukuthi uzawaqeda, uzawafeza, waqede.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa abophe amagqwetha amabili omnumzana Doug Coltart lo Tapiwa Mchineripi abemele abalandeli bebandla le-CCC, omnumzana Womberaishe Nende lo Sanele Mkhuhlane kade bethunjwe batshaywa bahlatshwa amajekiseni angaziwayo ngabantu abangaziwayo. Ababili laba bathunjwa ngomgqibelo eBelvedere eHarare, batholakala ngelanga elilandelayo belamanxeba umzimba wonke. Bebesesibhedlela lapho abelatshwa khona amanxeba la, amapholisa efuna ukubabuzisisa, kodwa amagqwetha abo uColtart lo Mchineripi bathi amapholisa kumele ame kancane ngoba ababili laba bengekho esimeni sokubuzisiswa ngoba besebuhlungwini. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa izolo akutsho ukuthi udaba lwempumela yokhetho eliyiphikisayo iphelele khonapho, lokuthi ngempela uzabusa kweminyaka emihlanu ngoba lisakhulumisana lemanyano ye-African Union e-SADC ngalolu daba ukwenzela ukuthi kuqutshwe ukhetho olutsha ngemfanelo, njengoba olusanda kwedlula belungakhululekanga. Umcimbi lo uthe uphela umkhokheli we-CCC uMnumzana Nelson Chamisa wahle wabhala enkundleni yebulwenjini e-X kumbe iTwitter ukuthi udaba lokuntshontshwa kokhetho alukapheli ngoba kusafanele kwenziwe intando yabanengi. Ukuze sizwe okunengi ngemizamo ebandla le-CCC, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla uMnumzana Gift Ostalos Seziba, yena uchasisa ngemizamo eyenziwayo.
Kukhulunywa ngumongameli u-Advocate Nelson Chamisa kuveza sobala kubana eZimbabwe silenkinga yokubana ukhetho luphumiseke umuntu ofunwa ngabantu ongubaba uChamisa, kodwa iveki iphumise umuntu ofunwa yibo ongumnangagwa. So into okufanele yenzakala eziposition ye-CCC ukuthi kufanele kube lokhetho oluyenzwa ngendlela esemthethweni, ku-announce umuntu-ke okhethwe ngabantu ukwenzela ukubana-ke kube lokuqiniseka kokubana wonke amazwe kanjenga South Africa na Namibia akusata wonke ke elelo kusuthiseka in terms of the study protocols and guidelines on free fellowship ubona umongamelo khona uvele ebantwini ngoba okwamanje isadic iphikisana naloko okhunye izekho ubona ukhetho aliyenzwanga ngendlela esemthethweni i-African Union iyavumelana lakho lamanye amazwe o-European Union lamanye amazwe wonke ke yikuyibona ke umhlaba wonke lokulabo umongamelo abathathu okuveza sobala ukubana ke akula kusuthiseka yikho ke kwakuthamise kukhulumile ukubana thina njenge-CCC the exit from the crisis kufanele kube yi-free fair and credible election mnanto kungakhangela ukukhuluma kwabo bekufanele khuluma ukuthi maZimbabwe isaxolisa ukubana ukhetho aliyenzwanga ngendlela eyilo sizalungisa ukubana ke izinto zilungise kuhle ayikhona ukuthi laba abaphikisayo kuyafeka babotshwe kube nokuthi abantu you don't build a country angeke siyakhilizwe ngendlela ke ye-violence and ngendlela ke yokubopha abantu size sifike namhla izek ayikaxolisi ebantwini bakabulawayo ukubana amabhaloti aphuze ayikaxolisi ebantwini beharari ukuthi amabhaloti aphuze emanikaland the same ayikaxolisi they want to go as if everything is normal kuyaveza ukubana silenkinga on the leadership task ezimbabwe okuyinto okufanele ilungiswe
kodwa abantu bengabona kusiba le nguquko yini kumbe bezimisele ukuthi iminyaka emihlanu elandelayo kuyabe kubusa umongameli Emmerson Mnangagwa
thina sikhulumile ukubana ngaphandle kokukhulumisana okuvela ke kusadak and African Union akungeke kukwaniseke ukubana ke eZimbabwe kube ke lo mbuso kaMnangagwa weminyaka e-5 uzaba nzima ngenxa yokubana izinto zonke lizenzi zizaba nzima ubukhokheli bulandela i-certainty and predictability but konke kuvela on the acceptance by the people by the region by regional and international players ukuthi silokusuthiseka ukubana lo umuntu ongene esihlalweni sokukhokhela umuntu ovele bantu okwamanje umnanga kubusa without the mandate of the people manje kule nhlupho esikhona kubo Gabon ngendaba yokuyenza ukhetho ngendlela elingekho free and fair nokudeclare kwama-results angavele ebantwini konke khonoku is unpredictability engenayo ke in the country eyenza ukuthi kugcine kube le nkinga ezinjengalezi ezikubo Gabon
labe libathumele emazweni bona bathini kuzwakala kungcono yini baphumelela ngohambo lwabo njalo babuya nini bephethene
siyenzayo diplomatic issues yindaba esiqhuba as we said ukuthi thina i-crisis yeZimbabwe izarizolvwa ngokuthi sisebenzelane lokuzwanana labantu ku-region ukubana besincede ngenxa yokubana with a conflict issue yokungawelelani ngokhetho oluyenziwe and every process and every program esiyenzayo i-Africa yonke jikelele lakho ziyindawo is building towards that and ngesikhathi esifanele sizayo sisuzulu labantu bonke jikelele ukubana mpumela abantu ezingene ezivele kumsebenzi etshiyetshiyeneyo esi-declare to resolve the crisis esifesayo njengelizwe
kodwa kathesi kahle kahle kuyini okunye likwenzayo nxa lisithi omnangagwa kanqobanga njoba nanku kukhanya yena sezimisele nje ukuthi abuse iminyaka emihlanu elandelayo
everything possible ingakwazi silendaba zethu ezisemadale kulaba abangakwaziyo silendaba ezisemadale around indaba yokhetho luka-2023 namhlanje besisemhlangano across the country la izolo across the country lapho ke esihlangana khona labantu bezimbabwe domestically we have to make sure ukuthi uzulu wonke jikelele siyaba lokumanyana in terms of ukuthi kufanele kuhambiwe njani to resolve this crisis ngoba inkinga eseZimbabwe is a political issue and it is unresolved politically as soon as it is resolved ngama-court as soon as it is resolved by anyone ngaphandle kokuthi kube ne-political settlement and a political way forward kubana silungise indaba lama-elections ayenziwa ngendlela engekho emthethweni
Hello ke ngumnumzana Gift Ostalo sisiziba umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 Gambe ukuba khona emkhosini wokugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa okwenziwe ngunkosikazi Grace Mugabe lengane zakhe kungakutshengisa ukuxolelana kwababili laba na. Umgabe obengakaze ebonakale emphakathini selokhu wathiwa ngumkakhe umnumzana Robert Mugabe ubekhatshwe indodakazi yakhe ubona kunye le ndodana yakhe uRobert Jr. Enye indodana yakhe uChadunga kayikaze ibonakale embuthanweni yebandla leZanu PF selokho uyise wabhubha ngomnyaka ka-2018. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele locubungula izombusazwe umnumzana Difa waJabi Bhangodube.
ukufika kukamnumzana uPelekezela Mpoko lapha nalo lonkosikazi kamoyo uGrace uGrace Mgabe lapha ukufika kwakhe kwi-inauguration kutshengisela khona ukuthi kukhona ukuxolelana thize asebakwenzayo ngoba nxa ukuthi sebesenelisa ukuthi basondelelane ngale ndlela ngoba njalo uMpoko nxa sikhumbula ukuthi uMpoko sesambona betshengisela ukubambana betshengisela ubumbano ngesikhathi sama campaigns engithemba ukuthi ilapho kwaqala khona ukubonisa ubudlelwane babo ngoba njoba sasazi ukuthi kuqala kwakule lunga elela khosta kule lunga le G40 okwakuyinto eyayikhanya ivusa umsindo omkhulu kakhulu isenza ukuthi bengathi abazwani kahle njalo ungathi ababone ngasolinye kodwa ke ukufika kwabo sizathatha ngaleyo ndlela ukuthi okusho ukuthi sekukhona uxolelwane oselwaba khona lokuhlalisana phansi lokuthi bakhulumisane baqande indlela yokuthi baqhubekela njani ngempilo zabo kwezopolitiki.
Khona ukuthi umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa simbone esiya eZimbabwe enye inkokheli yeSADC ingayi ngenxa yendaba yempumela yokhetho. Ukubona njani wena ukwenziwe nguRamaphosa lokho?
Umnumzana uNelson Mandela wako wakhuluma esinye isisho ngelinye ilanga lapho owayekhuluma mayelana ngodaba lokuthi kungani ezwana labantu abafana labo Fidel Castro okungani ezwana labantu abafana labo Yasser Arafat kukathi engathi njalo ephinde njalo aqamelane labo luhlu lwama Western ngikhuluma nje lolu daba ngikhulunyiswa ukuthi uMandela wathi yena umuntu wena ongayizwani laye akutsho ukuthi lami ngingezwani laye okuyinto etshengise sobala ukuthi nxa ukuthi amanye amalunga esadaki elo lunyuvu oluhlukeneyo noma kukhona okunye abakubonayo ohluke kulokho yena akubonayo akumnqabeli ukuthi yena ahambe ayefika kulenhlanganiso yokugcotshwa kukapresident ukuthi ba ukuthi ayemhalalisela ukuthi aqhubekele phambili ngokugcotshwa kwakhe ingakho yena usho ukuthi ulumbono wakhe ohlukileyo kulalaba abanye abesadaki ababona ngezinye indlela.
Lo ke ngumnumzana Tifa wajabhe bangodube ocubungula izombusazwe. Lokhu sokudaba lunye abanye bathi amazwi kaMnangagwa awethule izolo ngemva kokugcotshwa abathembisi ukwakha ilizwe. Intathele izindaba eStudio 7 umlondolozi Ndlovu ubesemkhosini lo enkundleni yeNational Sports Stadium wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Laba ngabantu akade behlabela embuthaneni lo abanye basike emadabu kakusa bethwelwe ngamabhasi evela eGwanda Chiretsi Cholocho lezinye izigaba zelizwe. Ekhuluma emkhosini lo uMnangagwa uthe uhulumende wakhe uzakwenza konke akuthembise ekhankasela ukhetho.
My new government will deliver on the promises we have made to you. The transformation of the living standards of our people, especially those in rural communities, will be accelerated, while the concerns of those in urban areas will not be neglected. We must take pride in who we are and what we can do for ourselves as a people.
Uthele Zimbabwe selilamandla kagesi eneleyo ngakho ke umnotho welizwe ulakho ukuthuthuka kahle. uMnangagwa uthe uhulumende wakhe uzakwakha amadamu avuselele ezokulima akhe imigwaqo njalo aguqule impilo yabantu abasemaphandleni. Ubonge kakhulu uzulu weZimbabwe ngokumvotela esithi lokhu kutsho ukuba lapho abafakela inkokheli yelizwe izijezo zomnotho befuna ukuba kuvotelwe amabandla aphikisayo bayangiswe ngabantu. Kodwa umnumzana Promise Mkhwananzi ophethe okwamanje isikhundla sesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change CCC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ebelingekho embuthanweni lo uthi kabasoze bamlalele uMnangagwa ngoba ukhetho kaluqhutshwanga kuhle.
Thina asivumelani lalokho okwenziwe ngubaba uMnangagwa njengokhuluma de sikwenza insuku zonke ezedluleyo lezo. Ukhetho olwenziwayo alufinyelelanga ukuthi luveze mgceke izifiso zabantu beZimbabwe. Thina siyakwazi ukuthi ubaba uNelson Chamisa nguye wanqobayo kulelu khetho, uZeki yasi-announcer ama-results amanga. wakakhulunyiswe kabi.
Lokho kusekelwe isikhulumeli sezapho uMnumzana Msongelwa Ndlovu, laye ongayanga embuthwaneni lo othi ibandla lakhe liyasula indlela uMnangagwa enza ngayo.
Umthetho ongathi constitution yelizwe iyakuchaza sobala ukuthi kulamalanga akumele agcotshe ngayo umongameli after my election, and namhlanje ilanga lokuqedisela engayekela ukugcotshwa namhla kutsho ukuthi kuyachithwa wonke umcimbi womncintiswano wokhetho. Kodwa ke thina njengezaphu asikungeni lokhu, asivumelani lakho, and siyamala uMnangagwa nje ukuthi ngumongameli ngoba lisela nje lakutshontsha ingungu esigaza.
Kodwa ilunga leZANU-PF Central Committee uMnumzana Tshinga Dube uthi uMnangagwa uzakwenza konke okusemandleni akhe athuthukise ilizwe.
Hayi, kwesijabulisa okumangalisayo ngoba kade seqalise ama-projects amaningi, kumele li-5 years ebuyayo awaqedise, yikho sithabule kakhulu.
Lokhu kusekelwe umkhokheli wequla lezinduna, induna uMtshane Khumalo.
Ya, okokuqala simenzela umshopho womongameli ukuthi ubuye wanikwe lithuba lokuthi abuse kweminyaka emihlanu esikukhangeleleyo ngama-projects amaningi ade wenza eZimbabwe ukuthi uzawaqeda, uzawafeza, awaqede.
Enye njalo induna yaseJombe uMnumzana Wade Gwesela uthi sikasekele umongameli.
Intuthuko, intuthuko yihambelele phambili, yikho esikufunayo. Abantu bafuna intuthuko plus bayamthemba upresident wabo ukuthi ha njengoba esebuyele konke akuthembisayo la kwenzayo kuyahambelela phambili.
Inkokheli yakwamanye amazwe ebisemcimbini lo igoqela umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa, umongameli Filipe Nyusi wakwele Mozambique, lo mongameli Felix Tshisekedi wakwele Democratic Republic of Congo. Banengi njalo abamenywe emkhosini lo abangabuyanga, abagoqela uMnumzana Paul Kagame wakwele Rwanda, uMnumzana William Ruto wakwele Kenya, unkosikazi Saima Suluwa Hassan wakule Tanzania, uMnumzana Hakainde Hichilema wakule Zambia, loMnumzana Mokgweetsi Masisi wakule Botswana. Amanye amazwe aweSADC abemelwe ngabaphathi ntambo bakahulumende ukuthi ele China, ele Belarus, lele Russia bebe labameli babo abasebenza eHarare. Amabandla aphikisayo abe labameli emkhosini lo agoqela ele National Constitutional Assembly elikhokhelwa nguMnumzana Love Momaduku, ele Labour Economists and African Democrats elikhokhelwa unkosikazi Linda Masarira, lele Zimbabwe Coalition for Peace and Development elikhokhelwa nguMnumzana Trust Chikora. Abanye abakade besembuthwaneni lo nguMnumzana Phelekezela Mphoko lonkosikazi Joyce Mujuru, abake baba ngabasekeli bakamongameli unkosikazi Grace Mugabe labantwana bakhe uRobert Jr. loBona Mugabe. Ngimele iStudio 7 niseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uma manje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet lezimlive.com lilodaba lokuthi amapholisa adinga umuntu ongaba ebulele abantu abahlanu abayimhambuma abakade belala phansi kwebholoho uSimon Mazorotse eHarare. Amapholisa athi izidumbu zabantu laba bezingela ezinye izitho ezivalisa isibindi ngemva kokusikwa izisu. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi isigilamkhuba esadala amacala amaningi okweminyaka engamachumi amabili saze sabanjwa nyakenye eBeitbridge, uMusa Thaja Abdul usesetheswa amanye amacala okuthathela abantu imali eHarare. Okwamanje sengidedela imuva ke lithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu, kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani basakazi Radio 7 elibingelela nabalalela isiyamuzwa ukansila wesilobelo ukhanya ungani ukuwina lokhu kuyakuqabuka gagaza uyini njalo nxa ikhuluma kaxhumanisa umlomo lengqondo kumanje kathi sibona abantu okuthiwa ngomnanga kakho nxa begula balatshwa out of the country labo vice bakhe ama-officials ezanupf balatshwa eZimbabwe daswa izibhedlela bengazilungisa umthuli ncuba ukuthi abone ukuthi izinto ziyadura elizweni akholisa izisebenzi ngokuhlala eswitzerland le ukuya eZimbabwe ngokuzothatha izimali zegold lemali zamabhoda zishiyane bedle bodwa laye njani izana ilandaba laye ile ndaba laye nxa sokuzavota kodwa ekhuluma ethi umnanga kuthandwa ngabantu lesipho sokubuthi uthuchamisa wadliwe usisi wakhe wadliwa lapho ahlala khona umnangakho wathenga indawo ekhwekhwe njengomuntu ongasomzimbabwe wadliwa from kupresident councilor mps bonke kazange wawina ngitsho le wad wadliwa umnangakho bathi uyamangalisa nxa esithi usisi kachamisa wadliwa owakhe ke upresident owadliwa lapha yakhe khona ke yena umbekanga umnangakho akalasipho sokubuza ngoba nxa sokuzavota ufaka isiye kubantu uyathumba abantu uyatshaya abantu ephosela abantu ukuthi bemvotele kumanje kuzeki khona laphana kusebenza abantwana babo umalaba lwani item yakhe iphelile umnangakho wambisele embiselela ama-election ka-2023 ngoba uyakwasika funwa ngabantu ifazi ehamba yathatha amaphepha kuzeki ukhumbule khona lokhu ukuthi yathatha amaphepha abantu baze bavota kususa kwangukhona abanye bavota late ngenxa yokuthi yayikwazi umnangakho afeyafeya kawini ama-election khathesi kunje liyethusela ama-MPs lithi lina wawina bona umnangakho wadliwa abanyini
Studio 7 sanibonani bantu abadala sanibonani hlobo nawangani hayi yabona kodwa ipolitiki nayo ikhohlisa nje abantu ayikho indaba yabantu labo abantu ezanupf bona bazicabanga ukuthi bona kodwa basile ngidinga nje lona othi yena obekhuluma izolo ntambama i-voice note yakhe iphumele namhlanje ekuseni kuthiwa ngokwilati njani lokho uthi i-CCC iwaste isikhathi sabantu bezimbabwe i-CCC ifuna ukulungisa ilizwe ibona abantu bezanupf abamosha isikhathi sabantu ibona nje abamoshela abantu isikhathi le nto yabo ayikho yonke le nto le nto ekhuluma nje ukhuluma into ephuma emqondweni wakhe nje ukumosha isikhathi zethu thina singaphandle kwezwe lethu kwenzeka manje ukuthi sibuyele ekhaya ngoba sifuna ukuyohlala ekhaya anti sisebenzele emazweni lethu kodwa ababhizi bona basitshele ukuthi babuyinile wayini abayiwinile kanala ma becabanga ngoba ayikho into abazoyenza nje kulale 5 years kuyahlala yonke le minyaka nje kesilandela bona hayi sazadla abantu kuthiwa yini amekuyekuduma amakhanda wabo nje vele kahle kahle
Studio 7 linjani basakazi abahle nabalaleli siyabonga singabantu bemathibeleleni noti singabantu futhi belubani thina njengerupane asoze sitafa sa-entertaina izanu PF nabalandeli bayo lokho vele angeke kwenzeke ngoba sifice abadala vele besenkangala since 1980 ilizwe lithathwa nanamhlanje ilizwe lisenkangala so asingeke sivumelane lakho ukuthi sitshele ukuthi lizwe lingaphansi kwama-sanctions ngenxa yalokho imigwaqo kayiluni yikuphi yikuphi esingathi kuliqiniso kulokho ngoba imigwaqo idingani ngama-sanctions ama-toll gates ayabhadalwa ithara iyalungiswa lapha eZimbabwe igraveli noma ngithi ilokhu zenko Davis Granite laphana iquarry ikhona so wena ukususitshela ukuthi umgwaqo lisanctioniwe ngenxa yalokho imigwaqo kayilungi ngenxa yalokho abantu kabanathi manje since 1980 thina lapha elubani asilazo izibhorane esingathi sazidlulisela ehulumente yezana so thina siyaqhubeka sithi vele sifuna uhulumende omutsha ozaqala ukulungisa izimpilo zabantu esezi-ruined for 40 something years so vele we don't bother uyagcotshwa kagcotshwa thina vele kabo sisebenzele ngalutho
Studio 7 injani hayi thina siyalibingelela ngegama lenkosi sibonge umsebenzi elisinika wona inhlelo elisipha zona imihla lamalanga dingalala lisenza njalo likhupha iqiniso lonke elisezimbabwe kulaba ababusa ngoganyavu abenza okwamandla abo kodwa inkosi ibabhekile langaze bethini kodwa linye ilanga kuphela labo kuzobathola bengathi bahlakaniphile bethumba abantu besenzani kodwa unkulunkulu nje one day is one day lo mbhalo watsho wathi lingaphindiseli impindiseli ngiyami wami. Ngiyabonga, ngingumcijo mkhwana.
Sanibonani, sanibonani Studio 7. Mina ngilensolo kakhulu kakhulu iKristina ngiyithanda kakhulu, but the way ewiki ngakhona angazi kule minyaka emingaki berojwa basebekwazi vele ukuthi kuyarigwa, kwenziwani namanje kwenziwa same thing. Abale action abayithathayo bagcine bethule baphelele emoyeni, kuyaqeda abantu amandla wabakwazi ukuthi okay singaze siyivote izarojwa layo ithule. So iyusi yokuvota icine ingasekho nabantu bazaphelelwa ngamandla.
Ya mina ngutamson sibandi, hhayi ababuhlungi le nto ukubana umnangako simbize upresident kulizwe lethu elalelwa buhlungu kangaka, saphinda sashonelwa ngabantu. Wemnangakwa uke waye emathebeleni waxolisa abantu ukuthi wena wenzeni emathebeleni, sibulawele ubaba, sabulawele umalume, njengamanje wosokuthiwa uwinile. Wayeukhetho lusemesenta lungaphushanga, aluphushanga lokhetho lo ngoma kumenyezo lakumakumaradio kukhishwa lapha eqinini, akushiwo nalinto eqondile lapha. Sovale yakho inkinga yakho nje, sovale yakho inkinga yakho nje, ngoba uyakwazi ukuthi wena waqeda ngabantu bakithi emathebeleni. Lokuluhlaza umnangabo.
Salibonani, salibonani lonke balaleli, salibonani. Hayi siyabonga umnangagwe esegcotshiwe. Besicela ukuthi sike sibone ukuthi u2 years lezo uyabe yenzeni le migwaqo le efile efana le nkayi, ukuthi uzobe yenzile yini. Ife engayenzanga bafuna ukucotshwa laba bantu elizweni bangamasela. Sike sibone lokungamakhansila kwangukhona lokho okumkhulumela elokho ukuthi idife. Nasizibonela idoti siphila ngaphandle yena kalanihlona egcotshwe ngabantu abathathu.
Ye, angibingelele kustudio 7, angibingelele kustudio 7. Mina engikhulumayo uDr. Mkhulu, ngiqhamuka nekhesi ngokuzalwa ngokuhlala ngiseJohannesburg. Futhi yazi ngimaswabi ngezanoPF, ngimaswabi ngomnangagwa obakithi laphela ilizwe lakithi. Ayi khona yazi ngimaswabi ngehlulwa nokulala ngezanoPF ewinileyo. Ngimaswabi swabi. Abantu bakithi basazohlupheka ngendlela eyisimanga. Edlulwe ngumnangagwa ezigcoba, amanye amazwe angamgcoba ezigcobe, kukhomba khona ukuthi lelizwe lisazoba nzima kakhulu. Ngimaswabi ngendlela ebesivote ngabe singabhekelelanga ukuthi izanoPF izowina. Hayi ngimaswabi, ngilele phezu kwengubo akulaleki ngezanoPF. Sizitshele ukuthi hayi kuzangena ujaha phela, umfana omncane ozakwazi ukugijima elungisa ilizwe. Hayi ngimaswabi.
Studio 7 iyabingelela lingani basasazi nabalaleli kuzo zonke indawoni kuzo. Mina ngicabanga ukuba ngiphawule ngokhetho, njengokuba bewukhetha manje kuthiwa uwinile umnangagwa, akukho noyedwa abantu ababonakale sebejabula. Manje uvotelwe ngubani lowo muntu? Ngoba uba kungathiwa khona manje kuwine uChamisa, singabona iZimbabwe yonke iphakama, so pho-ke lowo muntu uvotelwe ngubani ongena abantu abajabulayo beselebrate? Ngoba bekufanele ukuba kubonakalisa ukuthi abantu bayamthanda lo muntu ngokuselebrate. Kodwa ke akukho istedi kubonakala abantu beselebrate ngaleyo ndlela. Kubonakala amaphoyisa ehamba ezitaradeni emadolobheni esibamaningi okuvikela khona ukuthi khona abantu bengabhiyozi, abantu bengatshengiseli. So yonke lento ibonisa nje kamhlophe ukuba nesiphofu naso siyabona ukuthi hayi akulona iqiniso, akukho umuntu omthandayo.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amapholisa abopha amagqwetha amabili abemele abalandeli bebandla le-CCC kade bethunjiwe batshaywa kabuhlungu bahlatshwa amajekiseni angaziwayo. Ibandla le-CCC lithi ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa izolo eHarare akutsho ukuthi udaba lwempumela yokhetho eliyiphikisayo luphelele khonapho. silugqiba ke uhlelo lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. olivalelisayo ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama ngu-Chris Gande.